Loko kuqala vele umgabeni uvele kasamelanga ukuthi abe ngupresident. Nge-age yakhe vele ngukhulu omele ukuthi ayedlala nabazukulu. Lokho kwenziwa iZANU-PF ukuthi bebe belokhu besithi umgabe ahamba ayemele abantu beZimbabwe, kuyimhlambi ebantwini beZimbabwe. Ngoba kunje ufike walala, okwakhe kuphela yikuhamba, kuphela ethwele abantu abangenze ukuthi uhambe nabantu abangu-70 abathatha imali elizweni elidubekileyo, elingalamali, elingalalutho, abantu bakhona badubekile, lekheshi kayikho. Yona leyo imali esingayazi lokuthi yenziwa ngubani ukuthi zibe khona eZimbabwe, yiyo abayithathayo. Ngapha thina siphiwa amaphepha akhona futhi ayashoti. So vele okokuqala vele kasamelanga ukuthi abe ngupresident. So leyo yimeseji ethunyelwe ebantwini beZimbabwe ukuthi i-election elandelayo kumele ukhula ahambe ayodlala nabantwana emzini wakhe.
Sesike samuzwa uMgabe esithi kasoze asuke esikhundleni ngoba kukhanya kungela muntu olungele ukuba ngumongameli ngaphandle kwakhe. Nxa sesikhangela ukulala akwenzayo yonke indawo lapha ahlala khona, isingathi kakuboni kawuzwa na umzimba ukuthi awusavumi, kumbe mhlawumbe yabe ngakwazi ukuthi ubelele.
Okokuqala uMgabe kazakazayo eyi-president yeZimbabwe, naye ubupresident wabufakwa ukuthi athi khona kula muntu ozakusa iZimbabwe yena engasekho kakusiqinisa. Yikudelela futhi khonokho abantwana beZimbabwe ngoba yena kazange azalele ukuthi uzaba ngupresident. Kazange azali wathiwa isithetho sokuthi nguye-president, wakhethwa ngabantu. So kuyithi futhi abantu okumele simkhiphe bezokhuluma nezinto zokuba yisalukazi. Mina ngangile ugugu wami eseluphele ngangomgabe njalo wayeizinto ayezikhuluma vele zazezingezabantwana. Ukucabanga kwakhe vele sekunjengokuthi uyimntwana. Njalo futhi khonokho ukuthi alale entungamile emhlanganweni kutshengisa ukuthi vele sekhulule kalingelanga vele ukuthi abuse abanye abantu akhokhele, ngoba ukukhokhela kwakhe kakusamncedi ngalito. Sekhohlwa, uselala, anytime angahlalahlala selele, kazenzisi i-age. Ngiyamthatha ngimfake lobabami, ubabami naye ule-92 years, izinto azenzayo ngekhaya zifanana
uMtakaMgabe uChatunga yena simbonile lapha eChai Shopping eNew York ethwele amabhegi aweshopu edulayo mpela ethandwa ngunina njalo uGrace. IGucci asikwazi ukuthi imali ngeyakhe kumbe ngekahulumende, kodwa lingathini njengalokho?
Imali vele bazayithatha ngathi yabo. Ngokuze ube nenotho, inotho izuza ngoba wena eZimbabwe uwumuntu osemithwayo, uwumuntu vele udla imali, i-taxpayers money. Kabala mabali bona lamabhizinesi bayathola ngathi bayathola ngokuthi bona bayi-first family. And khonokho okwenza umntanakhe, umntwana phela uyafuza vele. Okwenziwa ngubaba, okukhulunywa ngubaba lo mama ngikhaya, yikho umntwana acine ekwenzile. Khonokho futhi ukuthi uMtakaMgabe uyahamba esho bakhonokho ama izinto iGucci yona leyo thina esingayazi thina sihamba kukhothi amathethenga izigogo. Yena uhambe eyethenga izinto ezingeka 5.4 million, ama-limousines angu-2. IZimbabwe ibhizi isekuhluphekeni phela. Ungafika eZimbabwe entungameli zakhe ayisiyo leyani oyaziyo. NgoJuni kwabe ngathi kusebusika, athethi kuyatshisa vele, uyadala ukuthi lilizwe mhlobo bani elinama-buildings akhiwa ngamakhiwa asethendiwe aphenduka abe ngama-shares, ama-sectorshares vele akuhlela nto enjani ekhona.